sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 11 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections ama political parties lamanye ama stakeholders njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane ukuthi election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair njalo ingabi lodlame abantu bakwazi amalungelo wabo.
Abe commission ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission baqhube umhlangano kobulawayo namhlanje obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho olulokuthula.
Bathi ama venue lawo edisethethwe ngamanye ama political parties sesithumela inhloli zethu sabona ukuthi akula party edisibhuke phambi kwethu ama venue lawo.
Amapolisa abikwa enqabele ibandla le Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo emibili egokwe ngolwesine. Umongameli Joseph Biden weMelika usezwekazi le-Europe emhlanganweni we-NATO omayelana lokuhlenga ele-Ukraine elizweni elizivikela empini yokuhlaselwa ngele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abe komishini ebona ngamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission besebenzelana labo manyana we-European Union labe Raoul Wallenberg Institute namhlanje baqoqe umhlangano kobulawayo lamabandla ezombusazwe lomphakathi labenhlanganiso ezizimeleyo. Lo mhlangano obujonge ukukhuthaza ukuqhutshwa kokhetho lokuthula bavumelana ukuba kungabi lo yedwa kobulawayo ozaphatheka kudlakela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Linkuthazo iphuma ngesikhathi iningi selibona ukuqansa kwezehlakalo zodlakela endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Human Rights Commission uDokotela Dorothy Moyo ukuthaza ukuqhutshwa kokhetho oluhlonipha amalungelo oluntu.
Umhlangano lo sibize abantu abaconcerned ngama elections ama political parties lamanye ama stakeholders abe elama roles ayehlukeneyo ku election ka 2023 njalo lapha sihlangene ukuthi sibonisane imbono yokuthi election le buyayo singayibamba kanjani ukuthi ibe free and fair njalo ingabi lodlame abantu bakwazi amalungelo wabo ngesikhathi kuyethu lo. Hayi udlakela asiluvumeli ukuthi lwenzakale ngesikhathi sama election ngoba iconstitution iclear ukuthi ama elections kumele abe held in an environment free from violence.
Unkosikazi Gurai Makumbe umqondisi wezikhubeko eZimbabwe Human Rights Commission uchasisa ngamacala aselethwe kibo okwephulwa kwamalungelo oluntu.
Sesi receive ama cases ka 2023 it's 438 okwakhathesi, and then awe my election related complaints sile 61 amaningi angikhona ngawe food aid le into asama agricultural inputs abantu abanikwayo.
Unkosikazi Pretty Kwadzikwa umsekeli wezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngobulawayo uthi sebelengwalo zokufundisa ngokhetho eze braille.
Sesile braille yeVE ukuthi laba abalimeleyo benelisa ukuthi bezenzele ukuzivalela bazwisise ngokho konke okuyabe kufunakala.
Amabandla ezombusazwe angene umhlangano walamhlanje bawamukele ngemibono ehlukeneyo. Unkosikazi Helen Ziriva, ilunga le-Citizens Coalition for Change, uncome umhlangano walamuhla.
Umhlangano muhle kakhulu, but i-problem ekhona ngeyokuthi umhlangano uyaba khona, yonke into sifundiswe, but akula implement. ezinto ziyabe sezenzakala lalezi esiyabe sizizwa emhlanganweni ziyabe zichiyene khatshana ngalokho okuyabe kuku-ground. Khona lokhu konke okwenzakalayo akulamaqiniso, even i-voter education yangkhona alibatholi abantu, abantu babezihambela le-hailer ukuthi bafundiseni abantu ku-ground, abantu abalalwazi ngendaba ye-voter education.
Ilunga le-Politburo kuzano PF umnumzana Elfas Mashaba yena uthi ujabulele uhlelo olwe braille.
Ngilungelo lawo abantu abangabona ukuthi I think kufuzuthi ngalesi sikhathi njengelizwe sibe sesifikile kuleso sigaba ukuthi labo bekwanise ukuthi bevotelwe, ngoba kwesikhathi umuntu yathi ngicela ukuyavotelwa encediswa omunye umuntu engasafaki lo muntu amfunayo.
Umnumzana Darlington Moyo obona ukuqoqa inhlelo kobulawayo kubandla le National Constitution National Assembly upha umbono wakhe.
Ungumhlangano alright osifundise ukuthi kumele kube lama free elections. Kungabi lokuncindezelana, abantu kumele befundiswe ngama human rights ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuvota free and fair kungela ukuyethuselana lokunye.
Izehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela lokulwisana kwezombusazwe ngaphambilini kwekhetho olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi lokhu zisanda. Kungalesi sizathu abeZimbabwe Human Rights Commission besithi baqoqe umhlangano wanamhlanje ukuba bakhuthaze inkokheli zamabandla ombusazwe uZulu, inkokheli zomdabu ukuba bengaphatheki kudlakela. Ngomgqibelo odluleyo uMongameli Emmerson Mnangagwa wezanu PF ekhuluma emhlanganweni webandla lakhe omkhulu owerally okukhankasela ukudinga usekelo kukhetho emagunje, laye ukhuthaze uZulu ukuba engaphatheki kudlakela. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amapolisa abikwa esenqabele ibandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi liqhube imihlangano yalo embili eGokwe Central leGokwe eKhambunyoni ngolesine, ngoba esinye esithi kuleminye njalo imbuthano ngalelo langa okuzabangela ukuthi engenelisi ukulondoloza ukuthula. Lokhu kuza ngemva kwencwadi elotshwe lugatsha lamapolisa olubona ngeziphathelane lokhetho luxwayisa abanye babo ukuthi bengavimbeli mahlana amabandla aphikisayo ukuqhuba imihlangano yawo, ngoba kuzabangela ukuthi ukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo kuthiwe belungakhululekanga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi incwadi le ayithulwanga ngokusemthethweni njalo basadingisisa ukuthi ngubani wabangela lokhu. Utshele iStudio 7 lamhla ukuthi kakemukeli umbiko ngokuvinjwa komhlangano weGokwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Ngabantu abangathembekanga izolo lokhu bakhuphe ingwaliba zamapolisa betshengisa ukuyangeka besithi bona abantu ama-political parties kawabe lemvumo yokuhlangana bakhankase njengoba kuyisikhathi sama-election. Sesisizwa ukuthi eGokwe balise amarabethu amabili, thina sifuna angu-4. Bathi bona amavenyu lawo edisethethwe ngamanye ama-political parties angaqanjwa ngegama. Sesithumele inhloli zethu nama-structure ethu sabona ukuthi akula party edisibhuke phambi kwethu amavenyu lawo. Izinto ezenzelwa International Gallery, izinto ezenzelwa abantu bakhatshana ama-United Nations, lama-organization afanana le-AU, le-SADC, ukuthi hayi iZANU-PF sisenza izinto ezilungileyo phambi kwama-election kwenzela ukuthi bangahlukumeza abantu labana bafike bavume bathi ama-election enzwa kuhle. Bazidinga ubufakazi bamanga bona besazi ukuthi bazahlala benqabela abanye abantu lamabandla ezepolitics ukuthi bakhankase. kuba nzima ngenxa yokuthi izanu lamapolisa sokusobala ukuthi izimbila zantabanye ngenxa yokuthi bephula iconstitution yeZimbabwe, bephule Electoral Act, bephule iSADC Guardians of Free and Fair Elections, bazenzelo mathanda ngoba bona bayesaba ukuthi bavule amasango afana nayo esithi Free and Fair Campaign. Kutshengisa ukuthi bona bazimisele ukuthi basebenze bodwa, bakhankase bodwa ngesizathu sokuthi bayesaba ujaha le-Triple C, ngoba sebebonile ukuthi i-Triple C singenile emakhaya lapho babesithi iZANU-PF strongholds, emtoko, eMount Darwin, eBinga, lakoGudu, ngathi izinto zo indawo yonke baphonga ukuthi chethe 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 si umfana kangene.
Ibandla lakho lizathatha nyathelo bani ngalolu daba?
Sizabe lokho sikhankasa, singameleli ukwenza amarali. Amarali siyabe siwenza, kodwa kathesi sesilama-strategy amatsha engasoze sitshela abantu ukuthi sikhampena njani, ngoba bangaphinda bayevala imilindi yethu, ngoba ngabantu abathukileyo abasebesenza njengenkukhu eqinye ikhanda ebaphonga ukupapazela lapha lalapha. Ngesikhiwa sithi they are panicking because they are scared of the young men. Advocate Nelson Chamisa, lebandla labantu iCitizens Coalition for Change, TCC. Hayi, lingalahli themba, abantu laba vele sebedliwe, abasafunwa ngabantu, sebephonga uzama amaqinga lobuqili ukuzama ukuvalela abantu besebenzisa amaphoyisa, basebenzise amakhothi, basebenzise ifazi. Hatshi konke lokhu kuyize, ngoba ibhiza seliphumile esitebeleni sokusale nje ukuthi siyevota sinqobele abantu, ngoba iZimbabwe ngeyabantu bonke jikelele, hayi ACCC kuphela.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasi Banda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umongameli Joe Biden wakwele Melika ukuzwekazi le-Europe lapho akhulumisana lenkokheli yamazwe yakumenyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe NATO ngokuhlenga ele-Ukraine elizivikela empini eyesabekayo eyadalwa ngele-Russia. Umhlangano lo uqhutshelwa kwele-Uthenia lapho okukhulunywa ngokugoqela ukunikeza ele-Ukraine izikhali ezilohlonzi ukunakekela iziphepheli ezivela kulelo lizwe. Lokunye eyinye inkokheli yamazwe la isola umongameli Biden ofisa ukunika ele-Ukraine izikhali zama-cluster bombs abathi zilakho kulimaza lokubulala abantu. Abanye njalo abakubandla likamongameli Biden elama-Democrats bayayisola imizamo le besithi akulunganga ukusebenzisa izikhali lezi. Okwamanje ele-Sweden selivunyelwe ukuba lilunga le-NATO, kusakude ukuba ele-Ukraine lingene kumanyano longuba imithetho kayivumeli amazwe lapho okuqhamuke impi ukuba angene kunhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
I-NATO ipolisi yayo ithi ma ufuna ukuba lilungu le-NATO kumele ujoyine kungelampi elizweni lakho. So i-Ukraine inkinga ukuthi kulempi khona manje le-Russia. So ingajoyina i-NATO sokuzomela ukuthi amazwe e-NATO lawo ajoyine leyo mpi. And I think amazwe amaningi avumelani lapho lokho, ngoba babona kungaqala i-World War 3, ngoba siyazi ukuthi i-Russia ilizwe elinama-nuclear weapon. So mali ngabona ukuthi selifakwe ekhoneni kungenzi anything ingenzeka lapho. Bagcine be-release lama-nuclear umhlaba wonke ushabalala.
Ikuzwakala njalo ukuthi uBiden ufisa ukuthi anikele e-Ukraine ama-cluster bombs, kodwa abanye bakhe bangani bayamphikisa kakhulu, ikakhulu lapha kubandla lama-Democrats. Njalo lamanye amazwe khona ngale kuzwekazi le-Europe, ubona njani khonokho?
Ama- cluster bombs abhanwa emazweni amaningi ukuthi akumelanga asetshenziswe ngendlela asebenza ngakhona ama cluster bombs ngoba aduka all over the place and angeke ukukhone ukutargeta indawo eyi-1 nge-cluster bomb because lapho uphosela khona i-cluster bomb kumele u-expect ukuthi azodubuka mahlambe nje all over the place ku-affecte lama-civilian. So amazwe amaningi awabhana ama-cluster bomb but sibona ele Russia lona liwasebenzisa e-Ukraine. So umbuzo then obuzwa ngabantu ukuthi hawu manje sizoyekela abantu be-Ukraine bephumba ukubulawa i-Russia isebenzisa ama-cluster bomb, why lathi singayinikezi i-Ukraine ama-cluster bomb? Kulapho-ke umnumzana uBiden angene khona wathena ubona kuyinto e-right kakhulu leyo yokunikeza i-Ukraine ama-cluster bomb noma nje indaba udaba lolu lungekho popular kwabanye abakhokheli lapha e-America labanye ama-allies awe-United States ese-Europe lapho ama-cluster bombs abhanwe khona.
Ye, ubona ngazane kodwa kuyaphumana emhlanganweni wonke lo omkhulu owenzelwa khona ngale we-NATO.
Into engiyibone iqakathekile ezophuma lapho yikubambana kwe-NATO ekuvikeleni i-Ukraine kulempi yayo le-Russia. I think Vladimir Putin umongameli weRussia wa miscalculate kakhulu ecabanga ukuthi Ukraine izobe iyodwa isozithole abantu abazoyincedisa kulempi, kodwa ke sibonile ukuthi iRussia siyehlulekile yazama ukuthi thathe iKiev yahluleka and mase sizwa ngabantu atheli bendaba basitshela ukuthi iUkraine actually isithathe back iterritory yayo edithathwe iRussia njalo futhi baya-advansa and sibonile laseRussia kusiba lokungazwisisani phakathi kuka Putin le-Wagner group ekhokhelwa ngu-Prigozhin.
Lo ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe kwabexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Abekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission bathi baphakathi kokubhalisa labo abafisa ukuzobona ukhetho luqhutshwa ama-observers kanye lentatheli izindaba. Lokhu kwenzelwa ekolishini lababalisi eleBelvedere Teachers Technical Teachers Training College eliseHarare kusukela ngo-8 AM ekuseni bevala ngo-4 PM emini yantambama suku zonke. Intatheli izindaba zonke ezidabuka elizweni leza kwamanye amazwe zibikwa zimele zithole imvumo kwabezek eyokuthi zivunyelwe ukungena endaweni zonke zokuvotela ama-polling stations ngesikhathi sokhetho. Abezek bathi ama-observers adabuka ezwekazi le-Africa kuzamela ahlawule amadola alikhulu eMelika, i-$100, abezigodlo ezilabameli eZimbabwe ama-embassy bona bazakhokha $300, $300. Amanye ama-observers adabuka phandle kwe-Africa kuzafanele ahlawule $400 eMelika, i-$400. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe zihlawuliswa $10 eMelika, i-$10. Intatheli izindaba ezidabuka eZimbabwe kodwa zisebenzela inhlanganiso zamankampani ezindaba akwamanye amazwe njalo zibhalisile kukhomishini eye Zimbabwe Media Commission zihlawuliswa $100 eMelika, i-$100. Lalezo ezidabuka ezekwazi ezwekazi le-Africa zilenhlawulo yinye e-$100. Inhlanganiso zezindaba ziyakhonona ukuthi lezo ezibhalisileyo kudala labe Zimbabwe Media Commission kakumelanga ziphinde zibhataliswe ukuthi zeneliswe ukuthapha indaba zokhetho. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano wenhlanganiso waba kumsebenzi wokulungisa izimota kwele Melika o-United Auto Workers Labor Union uthi baqalisa inkulumo kuleviki ezokuthi bengezelelwe iholo lamankampani amakhulu alungisa izimota kuleli lizwe. Iningi lamankampani la abikwa esefuna ukugxila kakhulu ekulungiseni izimota ezisebenzisa amandla kagetsi. Umongameli Ali Bongo Ntimba kwele Gabon utshele abasekeli bakhe ngomvulo ukuba uselungele ukuncintisa kukhetho okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa libandla lakhe eleDemocratic Party ukuthi alimele kukhetho oluzaqhutshwa mhlakancwabakazi ziku-26 lonyaka. Umndeni kaBongo usubuse ele Gabon okweminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. Abasakhulayo bacatshangelwa ukuba yibo abamemethekisa izehlakalo zodlakela lwezombusazwe elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngoncwabakazi kunyanga ezayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuTobias Mudzingwa esethulela lolu daba eseHarare.
Sekuqhamuke udlakela endaweni ezibalisa eMashingo, Hurungwe, Chiretsi lezinye lapho abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF abakhahlameze abakubandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Abe-CCC bavinjwe ngabakubandla elibusayo lamapholisa bezama ukukhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ngcwabakazi lonyaka. Amanye amalunga ebandla leli bashaywe ngesikhathi beqoka kumbe besemhlanganweni yabo loZulu. Kulabathi ubudlwangudlwangu lobu bumemethekiswa ngabatsha, kube labanye njalo abathi konke lokhu kwenziwa yilabo abakubandla leZANU-PF kuphela. Okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, uMudenda Chilumbo, uthi ibandla elibusayo yilo elibangela udlame.
It is not the first time ukuthola ilizwe leZimbabwe liphatheka kudlakela ngesikhathi sokhetho. That's ZANU-PF syndrome. ZANU-PF is equal to violence. Asingeke sakumisa lokho ngoba iviolence iseheadquarter ye-ZANU-PF eJongwe House.
Okuhlangothi lwabantu kubandla le-CCC uSenzeni Maphosa laye uthi ibandla le-ZANU-PF yilo elitshotshozela udlakela.
Iviolence sebeyenza ngendlela yokuqhatshwa engathi ikusetshenziswa abadala kwezombusazwe abaqakathekisa ukunanzelela bona lemuli zabo ngaphandle kwababusayo. So kusenza basebenzise iviolence le ukubamba ngamandla abavoti ukuze bababisele ezikhundleni yenkani lanxa bengancedisi izigaba. Abasakhulayo baphatha iviolence bese bebhadalwa ngomgano wesitshwala lezidakamizwa bakhohlwe inhlupho lensizi abaphakathi kwazo.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo u-Addington Mpofu uyakulandula ukuthi kulodlakela elizweni kanye lokuthi lubangelwa libandla lakhe.
Elizweni lonke jikelele asisela problem ye-violence, kodwa inkinga enkulu esisihlangana layo ngabantu abafuna ukuthi kukhanye ngani kule dlame khona kungela dlame, ngabantu abaphelelwe ngumphako wama-ideas secabanga ukuthi hayi uthi siyenze ngani kulo dlame ikanti alukho. So that is the biggest problem that we are facing.
Unkosazana Barbara Bebe okhokhela inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center uthi ukuze ukuphatheka kwabasakhulayo endabeni zodlakela kuphele kudingakala ukuthi ontanga laba betholiswe imisebenzi.
We need to have ama programs anga empower ama young people ukuthi bakwanise ukuzimela bodwa bangafiki ezigabeni zokuthi babe desperate kube labantu abathatha advantage of them bebanika ama resources angacholutho ukuthi benze imisebenzi yabo emibi. I-government isamele ibone ukuthi iya create i-employment for abantu abasha ukwenzela ukuthi babe absorbed in the economy, benga absorbed in the economy abasoze batholakale besenza izinto ezinjengalezi.
Ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi amabandla ezombusazwe lawo alawo umlando wokumisa udlame osoluqhamuke endaweni ezimbalwa eZimbabwe.
Lokhu balwethengela utshwala benikwa izimali izano baza belokhe bengena ezimgwaqweni besenza udlame. Asonto engalungiseka ngesiphangiphangi, kodwa ye bona omongameli abamaqembu abusayo kumbe ancintisayo kukibo ukuthi bakhulume labantu ababulabo lathi abazali ukuthi hhatshi udlame ayisondlela yokusebenzisa ukuhuga ama-votes.
Kwake kwaqhamuka udlakela lwezombusazwe kusukisela ilizwe lisanda kuthola uZibuse langesikhathi umuyi uMorgan Tsvangirai ephume kukhetho lungamongameli olwaluphindwa ngomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abenhlanganiso ebona ngeze ngomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele Federation of International Football iFIFA babumbe icommittee ezakhokhelwa ngumnumzana Lincoln Motasa eyokulawula ezenguqu elizweni kuze kufike unhlangula ngomnyaka ozayo. Lokhu kuza ngemva kokuba sebevumelene ukuba eleZimbabwe lamukelwe kulumanyano osokuza bangela ukuthi leli lizwe liphatheke kumncintiswano yokungena emidlalweni yamazwe omhlaba yeWorld Cup eka-2026. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kumlondolozi Ndlovu.
IFIFA ihle yabeka ikomiti yabantu abane ebizwa ngokuthi iFIFA Normalization Committee ezabikhokhelwa ngoke wakhokhela iqembu lenguqu eleDynamos uLincoln Mutasa owake wadlalela iqembu eleHighlanders uSikhumbuzo Ndebele igqweda uNyashasa Mandwe lowadlala ibhola labesifazana uRosemary Mukatsa. Unkosikazi Rosemary Mukatsa utshele intatheli izindaba ukuba bazazama ngazo zonke indlela ukuba balungise ubunzima obubhekane lo mdlalo wenguqu kuleli.
Sisebenza ukuthi ibhola lethu eleZimbabwe libuyele lapho kade likhona, njobani ukwazi ukuthi kade sesile almost a year and a half kungela enye into kade senzakala ebhoreni. But siyabonga i-government, SRC, i-FIFA, i-CAF, le-COSAF ukuthi bahlangana babona kulungile ukuthi ibhola leZimbabwe kumele libuyele. Endo yinto enhle kithi thina abantu beZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi ukuthi sisebenze singabantu banye ukuthi ibhola lethu lithuthuke.
Lokhu kusekelwe ngomunye okule committee umnumzana Sikhumbuzo Ndebele.
Nxa uyikhangela indaba le ngendlela ebanjwe ngayo waba lokuhlukumezana lokungazwanani, but coming to this end sesikhangelisisa on ama-demands abantwana le-responsibility esivunywe i-government le-FIFA kanye le-CAF all together. Abantwana abaningi bebengasela themba.
Umphathi ntambo wezemidlalo uKathy Coventry uthi inyathelo leli liza kwenza ukuba umdlalo wenguqu uphathwe ngendlela elenhlonipho.
I want to thank FIFA, COSAFA and CAF for being open.
Ngithanda ukubonga iFIFA, iCOSAFA neCAF ngokuzwisisa. Lokhu kakwenzekanga ngosuku olulodwa. Ngithanda ukubabonga ngokusinceda labo. Sifuna usizo kibo.
Umnumzana Zibusiso Moyo omunye wabalandeli benguqu wamukele ngenjabulo ukubuyela kweZimbabwe emidlalweni yamazwe omhlaba.
So that lawa singakwazi ukuthi khona ekhalini emazweni amanye ukuzalungisa ama-ground. Kodwa thinta sikwanisa ukubukela ama-team amanye amazwe oNigeria labobani bani.
eleZimbabwe belimise ukudlala inguqu lamanye amazwe ngemva kokudonselana okusuke kwaba khona phakathi kweFIFA leCommission kaHulumende eSports and Recreation Commission SRC ngo-2020 ngenxa yokukhipha kwayo inkokheli eyeZimbabwe Football Association ZIFA ekaFelton kamambo labanye bakhe okwabonwa yiFIFA njengokungenela kwahulumende kwezemidlalo wenguqu kuphambana leziqondiso zokulawula umdlalo lo. Ukukhitshwa kukakamambo yena owayethethiswa inkohlakalo wenza ukuba iZimbabwe ingenelisi ukuphatheka kumdlalo yenguqu emhlabeni wonke jikelele. Ngemva kokuza kweFIFA kuleli ngenyanga ezisanda kwedlula, inhlanganiso yeFIFA icine ivumelana le-SRC ukuba eleZimbabwe livunyelwe ukudlala lamanye amazwe omhlaba. Ukukhulumisana lokhu kube phakathi kwe-SRC, i-Confederation of African Football CAF, le-Confederation of Southern African Football COSAFA, okwenze iFIFA yagcina izwisisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lwabasakhulayo lapho uNtungameli Nkomo yabekhangela ukubuya njalo kweleZimbabwe emdlalweni yenguqu yamazwe omhlaba eyeFIFA. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.